izakhamizi esiqoqe lazo zididekile ngalezi zehlakalo ezenzakala kulesi sikolo osekudala ukuthi iningi labafundi lizihlalele emakhaya lingasayi esikolo ngokwesabo ndofa laba abafundi laba kubikwa besithi kulogogo esabisayo abathi bengambona beqaleke babanjwe inkantso baphinde babhubhudla amagwebu emlonyeni. Umnumzana Biafa Mathe ongumtshalimana wekomidi abazali besikolo seGwagwe uthi sokulesikhathi abafundi bengafundi kuhle besithi kulogogo lamazinyo athonta igazi abambonayo.
Ngaba le 3 weeks kusenzakala lokhu umntwana ade bethi angafika esikolo bafike bafundi nje ukuthi nje noma ngezikhathi nje ubona umntwana sebhudla igwebu esekhipha udenda ewele phansi aswela amandla. Kule mntwana bathi babona ugogo ohamba egqoza indenda indenda ezilegazi emlonyeni. So abantwana bangabona ugogo naloo bayethuka. Nxa amatisha ebhala eblackboardini bambona futhi eseblackboardini ugogo wakhona nxa utitsha ebhala behlulekele ukufunda.
Umathe uthi lokhu sokuthi abafundi kanye lababalisi bedlela evalweni
ana akuphazamisile sibe ngoba kathesi abanye abantwana abasayo esikolo besesaba amabalisi labo sathi sebelokwethuka futhi ukuthi into enaleyo engenza ukuthi abalokhu isiya phambili imaza abantwana ngoba omunye wakhona enza lami ngikhangele sibili kuntambami nje siqeda inhlangano.
Omunye walabo abahlaselwe ngulugogo untombazane oleminyaka yokuzalwa yesithupha okubanga lakuqala kulesi sikolo. Sixoxe lokho kwakhe wade wabizwa esikolo umzukulu wakhe seqalekile.
Ngithe ngifika laphana ngamthola bembadisa ingubo sithe sangivula ingubo safica vele eqoza indenda lamehlo esethileni esemhlophe nke sabathi mthatha umntwana sabe laye ngapha ekhaya sazama ukuthi sigijime laye siye ebantwini avele umntwana wayesekunzima ngoba izili ngaphansi kwenyawo wayesekuqanda sebephonga ubamba lapha abantu ukuthi bazi ukuthi aphefumula yini. Kwathatha isikhathi silo 2 hours engaphaphamanga hhayi waze agcine esephaphama.
Unkosikazi Mareta Swanda uthi bakhathazekile ngekusazi yabantu ababo ngoba bengasayi esikolo.
EGwagwe silohlupho lokuthi abantwana bayawa siqale silathi singani sithi ngamanga kodwa sesibona abantwana befenta umntwana estrokheka ukuthi ngabanye khona abakwanisi basincedise basincedise ngoba sezokwezindawo kuthe kuyenzakale lokhu lathi sebesicela ukuthi sincediswe ukuze lathi esikolo sethu abantwana bafunde ngoba imfundo yethu impilo yethu yakusasa abantwana bayakwanisa ukuthi umntwana afunda pasi abe ngulwana umfundisi abe ngubani konke kuyakuphuma esikolo bangasibalekela amatisha futhi sabe sengisakwazi isikolo sabe sesingaselaso.
Umnumzana Big Boy Mhlanga ngusobhuku njalo ngifundisi webandla le-Fountain of Faith Ministries. Umhlanga uthi sekewakhulekela abanye abafundi kulesi sikolo.
Lami ngabona abantwana kwasekubayenzile besithi babona ugogo even ma ubabambile abantwana bangkhona babefuna ukubaleka into yakhona ingabayenza baphela amandla and futhi kakhulukazi umane okuthanda ukwenza amankazi kuthiwa ugogo uyabe ngakhulumi uyabe khangeleka nje sesabeka ela mazinyo batula amazinyo acijileyo abe nganathonti igazi esikhathi yabe nganuthwela inqamo ebayethuseni.
Umhlanga uthi ngolwesine bahlangene labezomdabu bezama ukuqotha lundofa ukuze abafundi babuyele esikolo.
Kwasekuthiwa khona njengoba kulama-churches bama-churches bangancedisa ngokuthandaza bakhulunywa labanye bathi hayi siyakwazi kulabanye abadala abathize abangancedisa ngezomdabu isini abantwana esikolo vele abaningi abanye bakhona vele kabasayi esikolo ngoba abanye babo vele babe babona besenza izinto ezingaqedakaliyo bephunguwa behamba lawo so abanye sebegcina labo sebesesaba.
Iningi labazali lithi nxa lokhu kungaqhubekela phambili kuzamele bagcine abantu ababo emakhaya lapho abazavikeleka khona. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwagwe eGwanda North ngu-Albert Ncube.